asokuvinjwa umhlangano nxa ufuna ukuyenza uyavuka sina sinje sabhuka umhlangano lamapolisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba nomsekeli kamongameli khona ngale South by kusasa ubaba uChiwenga iyazakala vele ukubona awungeke kwaba le mhlangano emibili endaweni yinye. Mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-White City Stadium. Kodwa kwasekutholakala ukuthi hayi abe-MDC bakatime MDCA base bebhukhile labo umhlangano almost eceleni kwaphana uvenue nale. Amapolisa angibiza athi hayi umhlangano kusomele ukhuphulele phambili ngoba lapha sekulomina umhlangano we-MDCA. Ngakuzwisisa khonoku ngakansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami ivikila ngona elizayo. Yikho vele okwenzakalayo